So we see card descend about VOA in the valley.
Njani mthwala zomuhle olamukela emoyeni ngomvulo mhlaka 8 kunhlolanja 2021 nguntungameli Nkomo. Endaveni zekuseni lamhlanje
kuvaliwe njalo kule lockdown, abantu abaningi abasebenzi basebenza kwi-informal sector, sokunzima kakhulu.
UZulu uthukuthele ngokukhuphuka kwentengo yezinto ezigoqela impuphu lamafutha okupheka.
Kule ndaba yokubana abantwana bebengafundi, into okuthi sizibuze yona ukuthi uma abantwana bebengafundi kwakuthiwa bayabhalani.
Uhulumende uthi impumela yemihloliso ka-grade 7 isitholakala ezikolo kusukela namuhla ngesikhathi iningi likhuza umhlola ngokwehla kwenani labaphumeleleyo. Kubhubhe abalitshumi nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abangamatshumi ayisithupha lanhlanu belo mkhuhlane lo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abalitshumi nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abangamatshumi ayisithupha lanhlanu 65 belo mkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebebanjwe i-coronavirus kuleli laya kunkulungwane ezedlula amatshumi amathathu lane 34,552. Asebebhubhile bona bakhwele baya kunkulungwane elamakhulu edlula amathathu 1,326. Inani lababanja lomkhuhlane kanye labafayo kulezi nsuku liyehlanxa kuqathaniswa la kumaviki ambalwa edluleyo. ELeSouth Africa lona lazise izolo ukuthi selimise uhlelo lokuhlaba abantu amajekiseni eliwathenge kunkampani i-AstraZeneca ngoba uphenyo olwenziweyo luveze ukuthi umuthi lo awuvikeli ngokupheleleyo umkhakha we-coronavirus omutsha otholakale kulelo lizwe. Uhulumende uthi impumela yemihloliso ka-grade 7 elotshwe enyakenye izatholakala ezikolo kusukela namuhla ngesikhathi iningi likhuza umhlola ngokwehla kwenani labaphumeleleyo. Isilinganiso sabapasileyo sehle sisuka ku-46.9% ngo-2019 saya ku-37.11% nyakenye. Kulezikolo zemaphandleni ezifika phose amatshumi ayisishiyagalolunye 88 ezigoqela isemathebelelendi ezehluleke ukuthola ngitsho lomfundi oyedwa opasileyo. Sixoxelo lwela amalungelo kaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kule ndaba yokubana abantwana bebengafundi, into okuthi sizibuze yona ukuthi uma abantwana bebengafundi kwakuthiwa bayabhalani. Ngoba uma uhulumende esithi asiyomlando wakhe kwakungumlando we-corona, kodwa ngoye uhulumende wathi abantwana bebhala ama-exams bebengafundanga. So mbona ngazathi uyabe balekela i-responsibility ngoba kungathi bayebhala abantwana. Uma wayesithi bale kwazithi bebengafundi wayesithi bayabhalana. Bese kubuya udaba lwezikolo ikakhulu emaNdebeleni ukuthi izikolo zibuqamama lalapho abantwana labantwana bahamba imimango belanda isikolo ngenxa yokuthi siyakhumbula ukuthi ngesikhathi ilizwe ngemva kukazibuse ilizwe lithuthuka, emaNdebeleni kwakungalantuthuko ngoba kwakule genocide yenziwa ngohulumende. So because akukabi le ndlela yoku-addressa that thing ngokuthi iMatabeleland ndiyabuyele emuva ngentuthuko. So abantwana bahamba imimango. Enye into esizayikhangela kakhulu yokuthi kanti bona vela ababalisi bazuza okungabanikeza umfutho wokubana befundise yini. Ngoba ababalisi bengatholi imali enelayo engabenza be-discharge umsebenzi wabo ngokuzinikela ngoba be-demoralized. Obvious, akusoze kuphume lutho. So mbona ngazathi konke lokho uhulumende engathi corona kodwa i-education yethu iya isiwa ngenxa yokuthi abaqeqeshi babantwana abakhululekanga, akukho okuba okuma-motivator, and konke lokho it has nothing to do with corona. And lakathesi abantwana bafunde akula effort yokuthi kungenziwani ukuthi befunde ngoba ilizwe lethu selabuyela emuva kakhulu.
Bakhona abathi abantwana abangaphumelelanga kumele babhaliswe kakutsha. Kungaba indlela enhle yini le?
Abantwana ungaze bebhale kakatsha, umbuzo yokuthi njengoba umnyaka uthwasile bafundile yini. Ungakhangela abantwana umnyaka ophelileyo wonke kabafundanga, lakathesi umnyaka suthwasile abafundi. So ungazuthi bebhala kakatsha, umbuzo yokuthi babhala kuyini asebekufundile. So mbona ngazathi kufuze sikuvume ukuthi abantwana kabafundanga, they were not ready for exams. Abantwana abafundi, they are not yet in a position ukuthi bebhale. Ukuthi bebhale befeyilile, befeyiliswe ukuthi abafundanga. Sithi beyibhala kathesi bengazange befunda, kuyaphuma the same result.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo kaZulu. Iningi lithukuthele ngokukhuphuka kwentengo yezinto ezigoqela impupho lamafutha okupheka. Umphathi ntambo obona ngezokuthengiselana unkosikazi sekayinzenza utshele umsakazo we-ZBC izolo ukuthi ukukhuphuka kwentengo yamafutha okupheka kubangelwe ukukhwela kwentengo yamafutha angakalolongwa kuhle aphelela aziwa ngokuthi crude oil, wona athengwa phandle kwelizwe njalo asetshenziswa ngamankampani eZimbabwe ungisa amafutha okupheka. Unzenza uhlekwe ngabantu abanengi besithi akula budlelwano phakathi kwecrude oil yezimota lamafutha okupheka. Kodwa ingcwethi kundaba zokulungisa amafutha umnumzana Busisa Moyo uchasise ukuthi uzenza uqondile, njalo uthe ubekhuluma nge-crude oil elungiswa ngokuchola indumba ze-soya beans. Uthe amafutha la athengwa kwele Argentina lapho kulezisebenzi eziphakathi kokukhalala umsebenzi. Izano PF yona isola osomabhizimusi isithi bakhweza intengo mahlayana nje. Sixoxele uhlaziya ezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo.
Ukukhwela kwezinto kubanga ukuthi umkhonomi vela usebenza ukuhle, i-production ayisekho. Ambona ukuthi osomabhizinisi bakwenza ngabomo khona lokho, lawo bazama ukuthi bephile benze inzuzo. Kodwa isimo selizwe sinzima kakhulu, ikakhulu esikhathini sona lesi izinto zidula. Kuvaliwe njalo kule lockdown, abantu abaningi abasebenzi, basebenza kwi-informal sector. So kunzima kakhulu, kusuka kunzimele kakhulu labo vela abaswele.
Bakhona Nkomo abathi uhulumende kumele aphoqe osomabhizimusi behlise intengo, lokho kuthiwa ngama-price controls ngesiNgisi. Kungasebenza yini lokho?
Ama-price controls asebenzi ngoba bengabisa ama-price controls izinto zizanyamalala, zitholakale ku-black market sezidula. So vele i-problem yokuthi akula production yaneleyo eZimbabwe, le economy ayisebenzi kuhle. Kumele kulungiswe i-foundation ye-economy, yakhona ukuthi sikhangele ama-symptoms, kumele sikhangele imbangela yokuthi ingani vele intengo ziphezulu, ingani umkhonomi ungasebenzi kuhle, kulokuthi sikhangele nje isithelo, kumele sikhangele imbangela.
Umnumzana Dumisani Nkomo uhlaziya ezombusazwe. uke waba ngumphathi ntambo wendaba zezisebenzi unkosikazi Petronella Gagonye yena obotshwe izolo ukhangelelwe ukumiswa enkantolo namuhla kumbe kusasa. Ugagonye wetheswa icala lokuthengisa umhlabathi eHarare laseMashonaland East ngaphandle komthetho. Udaba lwabantu abathengisela uZulu indawo zokwakhela izindlu endaweni ezingalungelanga ukuhlala ludaba oluhluphayo kulezinsuku. Sixoxelo lwela amalungelo kaZulu umnumzana Charles Nyoni.
Ukagonye nje inhlanzi encane esifuleni sezanopf esamalindi barons bakhona onyasha chikwinya esibaziyo abadumileyo ngendaba zamalindi lezi kodwa siyakwazi nje bazihambela nje baziphilela bayabhadala imali njalo bayaprotectwa izanopf. So izanopf kayizimiselanga ukuthi ilungise udaba lwamalindi barons ngoba siyakwazi ukuthi yikho abathola indlela abayisebenzisayo ukuthola ngayo imali nxa sebefuna nje ama-fundraise njalo nxa sebefuna ukuthi babhadale izinto zabo ngesikhathi sama-elections. So hayi yikudlana ngesikhathi
ingeke yini sitsho ukuthi kuveza ukubana amapolisa azimisele mpela ukulwisa inkohlakalo njalo abopha ngitsho lamalunga ezanupf.
Amapolisa siyawazi ukuthi vele ahlezi ephonga ubopha-bopha nje wokubopha-bopha nje begijime bengabopha umuntu bagijime baye kwa-intatheli zendaba babatshela ukuthi sasibophile umuntu kodwa ukugcina kondaba lwakhona sibone ukuthi nje luyagcina luphele nje luchabala lokungela ngitshelwa kujeziswa kumbe mhlawumbe ukugwetshwa komuntu. Sibebangaki abantu esibaziyo abavotshiweyo besethiswa amacala achiyeneyo kodwa begcina bephonga uyekelwa behamba. Thesi singakhanyela nje ukuthi abantu ababotshwayo abavalelweyo ngabantu abangela macala njalo abantu abangawona ngalutho abantu abafana nabo anani abangelanto inkinga abazenzileyo kodwa isigebengu nanabamalendi baron nje betshiywa ngurhulumente behamba. So yi-window dressing le yenziwayo ngamapholisa yokuthi sebebophile ke umuntu.
Kungeziwani ukuze udaba lwe-corruption udaba lwamaland barons lolu luqedwe?
Uhulumende kumele azimisele ukuthi ahlanganisane lo ndaba ye-corruption ngoba konke lokho kubangelwa yi-corruption njalo konke lokho kubangelwa ukuthi abantu laba babenamandla benyathele ukuthi bona bangabantu bezanupf ngoba akula land baron ongayithola engeyengaso yezanupf. So nxa bona njengephathi beyizanupf benika abantu ukuthi babaphe i-protection uZulu uzahlala nje ehlelwa izimali bethengiselwa ama stains ave esendaweni ezihamba amanzi o ezigeleza amanzi.
Umnumzana Charles Nyoni ulwela amalungelo kaZulu. Ibandla le-MDCT elikhokelwa ngumnumzana Douglas Monzora lithi selivumele oxotshwe kusikhundla sokuba ngumqoqi wenhlelo zaleli bandla umnumzana Bednico Bebe lonkosikazi Dorcas Sfanda ukuthi baphenduke kuleli bandla. Upepe uxotshwe phambilini komhlangano weCongress ngompalakazi lapho leli bandla elakhetha khona uMonzora ukuthi alikhokhele. Kodwa uPepe utshele iStudio 7 ukuthi kazange acele ukubuyela kuleli bandla njalo kafuni vele ukuba lilunga lalo. IMDCT iguqule isisekelo sayo njalo ngempela sonto yavumela umnumzana Elasi Muturi ukuthi abe ngumsekeli kaMonzora wesibili ngemva kukankosazana Thokozani Kuphe yena othi kamukeli ubukhokeli bukaMonzora. Sibuze isikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Dube ukuthi uMakhuphe uza kwamukela nalokhu.
I-National Council yokuqala ngomva kwe-Extraordinary Congress yiyo yodwa elamandla okwenza utshintsho kusisekelo sombuso webandla ngakho ikwenzile lokho. Akusekho-ke emandleni kamama uKhuphe ukuthi ale ukuthi lokho kwenzakale noma noma ube ngafisa ngoba kuyenziwe yi National Council ekade ihlezi ngamandla langegunya ele extraordinary congress ngakho ke kuyenziwe intando kaZulu kuyenziwe intando yabanengi wonke umuntu olandela imithetho yebandla osebenza ngedemocracy ukhangelelwe ubana akulandele lokho akunanzelele lokho ukubana sesilomsekeli kamongameli owesibili ongubaba u-injiniya Elias Mutsuri.
Ubaba uBhebhe lithelina wacela ukubana avunyelwe aphenduke kubandla njalo lithi selikwenzile lokho selimvumele kodwa yena uyakulandula uthi kazange acela ukubuyela kubandla leni.
Mina engikwaziyo yikuthi ubaba uBhebhe waba lenkulumo lo baba upresident weparty uDouglas Monzora etshengisa ukufisa kwakhe ukubana abe ngumuntu ophendukayo njengelunga lebandla emhlanganweni lokho kwethulwa yireport kumbe ngumbiko kapresident kuNational Council njalo kwaba yinto ibandla elenza isinqumo sokuthi ubaba uBhebhe lo mama uDr. Swanda labo bonke abangafisa ukubana baphenduke kumele bavulelwe iminyango ukuze baphenduke ngakho ngilesiqiniseko sokuthi umongameli ekukhulumeni kwami laye ukutshilo laye ukuthi waba nengxoxo lobaba uBhebhe eyabafisa ekuthini ubaba uBhebhe ungumuntu ofuna ukuba aphenduke emhlanganweni.
Njengoba lisithi usephendukile uphenduka engubani kulesikhundla yini alaso?
Ubaba uBhebhe uphendukeni kwakhe usephenduka elilunga lebandla le Movement for Democratic Change akaselaso isikhundla leso ayenaso ngoba ngezehlakalo esizaziyo azitshintshanga izehlakalo kodwa nje uvunyelwe ukubana abe ngumuntu ophendukayo ebandleni njengokuxoxa kwakhe lo baba upresident emazisa ukubana uyafisa ukubana aphenduke ubaba upresident wasekwethula ke kumbiko wakhe kuNational Council.
Isiyazi ukuthi kulodaba olusemthethwandaba lapho alimangalela khona ngesikhathi lize limise ukuba lilunga okwakuqala lingakamxotshi. Luzaphathwa njani ke lolodaba nxa kuyikuthi usephendukile njengokutsho kwena?
Lolu kusaludaba olusezohlaziywa ke zingatsha zebandla njengomuntu oyamukele kuyena le impela sonto edluleyo kusazohluzwa ke ukuthi indaba yakhe esemthethandaba ibandla kumele liphathe ngayiphi indlela njalo laye njengomuntu umuntu osephenduka ebandleni uza kuxwayiswa ukuthi angayiphatha ngayiphi indlela okungasoze kulethe ukungazwani phakathi kwebandla.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le MDC team. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leHerald lithi uhulumende uzathenga amathalakitha okulima azinkulungwane ezintathu lonyaka eMelika. Iphephandaba leChronicle lona lithi abatshayeli bamaroli labomalayitsha bazaphoqwa ukuhlala emingceleni yelizwe okwamalanga alitshumi nxa bengena kuleli bengelawo amaphepha atshengisa ukuthi kabalawo umkhuhlane weCOVID-19. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Injani basakazi bakastudio 7? Uyabona lapha empeleni lapha eZimbabwe vela silamkhokheli. Angeke ukhulume ngomuntu olama 70 years ukuthi wena umuntu ongaphatha abantu akhokhele abantu ikhehla khehla khehla 70 something years. Umuntu ongasacabangi ngukhulu ufanele ukuthi kokhona ayezihlalele epulazini lakhe kumbe ayadla into ethile yamacimbi. Awungeke ukuthi unopresident wena usithi umuntu ofake i-lockdown angakunikanga kudla. Aqede lapha afake i-fine nje ukuthi yena ugqokanga imaski afake i-fine nje 5,000. uchutu umtu kutabanga kase na lo ayizimbaba ila mtetu nicho lo utonga utabanga nicho ayina mkukeli vele lelilizwa lila lutu sesikulumi kiniso la makesa langa makesa vele abantu abanga lanceda bangasincede ngalutho mina ngicabanga ukuthi laba vaccine lana abasidingela lana basidingela into zosibulala ngoba vele abayazi into abayenzayo kulaba abantu abakho khulume ngekhehla thina sifuna abantwana abancane abantwana abancane abasesele ngqondo ezifresh abacabangayo ukuthi ukukhokhela ikwenze njani aya makesa la
sebengenye into nxa ungayazinyesaba iyabona ukuthi iminyaka yokuvota iseduze and into zimbi kusayitla one badala noba leyo nto iza badala naswa nje kuba lula ukuthi any pandemic efika nje uthole ukuthi besiwezane uhambile besiwezane uhambile badala they're grown up umkhulu izezinye yade zimosha bamoshile labantu bamoshe strong bamoshe ize strong those people are not needed nje ukuthi baphasemthethe elizweni so uyabona manje sinxasebethi ukukhuluma sizakukhuluma for 40 years beyalokukhuluma naye wasebebonele ukuthi abantu sebevulile amehlo into eziningi sezicacile and umnankakhe wakanachance yokuwina ku-2023 yikho befake umzora laphana ukuthi mzora come close kulokhu uhlobohloboze umakhuphe kala power yokuthi ahlobohloboze unyanyisa abantu abaningi from amandebele laphanye amashona manje umzora uzazama ukuthi ancinancinye ukuthi maybe isishamisa azalupha isishamisa ezojoyina labo bantu upha izipho it's either they kill him abantu bezapha it's either they kill him ukhona umzora phezulu kwakho labo mnankakho those guys banenge they are a team now they've teamed with lokuyi eneminyana nje abazama ukuthi bakwenze ukuthi i-enemy but ngoku into wabo bakuthengele umzora lo is their thing umzora lo is their thing umchamisa usesokole for 40 years ubonile why does he want to give up now
ndivuka njani kuzo zonke iindawo lapho elikhona yeya siyeza ukuthi i-Britain faka ama-sanction kodwa ingafakela abantu vele abasengamakhehla la abangakwanisa ukubusa isitethi ukuthi bebuye bezobakhipha kuphela laba bantu basibusa ngombhobho abakazi njengakithi ngapha emathebhelelendi vela sibafunda ukubabona thina i-Britain ngayibuye le map izotshengisa amazwe la mabili thina sifunga ukubuswa ngukhayisa umntu wakithi esintwini sesidiniwe laba bantu kwanti laba batshontsha kakhulu ngamasela
zanibona nizamukithilinjani ngezindawo abantu abakade bakhuluma la ma-sanction ngeqiniso akula muntu ongawuboniyo umbuso omubi okamnankabo laba bantu bahlukumeza abantu kakhulu empumeni kakhulu i-ZANU-PF le ama-sanction la ayisikuthi bafakela abantu laba ukuthi babazonda abantu be-ZANU-PF abantu laba lami ngihlezi ngitsho ngithi akula muntu ongawuboniyo umbuso okamnankabo omubi akula muntu ongawuboniyo umbuso we-ZANU-PF omubi asikuthi babazonda laba bantu and la bantu laba bakhala nge-ZANU-PF abayizondi bazonda izenzo zabo ezimbi izenzo zabo ezimbi kakhulu laba bantu laba bantu bahlukumeza abantu kakhulu elizweni lapha ubona lokho beqhubeka befakela ama-sanction izenzo ezimbi akuna muntu obazondayo laba bantu baphilisa abantu nzima kakhulu labantu be-ZANU-PF la and bekujika beqamba amanga bethi bafuna ukuvusa ilizwe amanga asegcekeni akusho abantu abangavusa ilizwe labo and akusho abantu abangakhuluma ngempilo zabantu ngoba vele ilizwe libuliwe yibo ngokusela babo ukukhohlakala kwabo langokutshontsha ilizwe manje babekhala ngokuthi ama-sanction ekhitshwe kodwa stili abantu akula muntu ongaboniyo into abazenzayo buka manje amalunga awe-MDC aboshwa kangaki ngenyanga nje kuphela singabala umnyaka kodwa stili angithi uyabona vele ukuthi umbuso wakhona vele mobi kakhulu nala bantu be-ZANU-PF lapa laba akula muntu obafunayo akula muntu obathandayo umhlaba wonke uyabazonda laba bantu abazonda labo ukuthi nje bona ikuswela ingqondo kuphela ngoba abacabangi vele kabala ngqondo kwabona
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318 singene kwezivela kwamanye amazwe. Ele Australia lithi liphatheke kubi kakhulu ngokugemulwa kukahulumende okhethwe nguZulu kwele Myanmar libutho. Ibutho lakwele Cameroon lithi baphezulu kakhulu abantu abadinga umsebenzi wokuba ngamasotsha ukuze balwisane labahlamuki. Sikhangele udaba oluphathelane leMelika. Ukuthonisiswa kukamnumzana Donald Trump lidale leSenate kuzaqala kusasa. UTrump yena uphume esikhundleni ngozibandlela ngemva kokunqotshwa ngumongameli Joe Biden wetheswa icala lokutshotshozela udlakela olwabangela ukufa kwabantu abahlanu edale lephalamende. Udaba lwakhe luzathonisiswa kuphela lanxa sowasuka embusweni. Sibuze ingcweti kwezombusazwe umnumzana efihlela Ncube ukuthi ubona izala nkomoni.
Into yokuqala nje siyibonayo ukuthi umthetho wabo bayawulandela. Okwesibili ukuthi kakho ongaphezu komthetho kungakhathalekile ukuthi umuntu ngupresident noma ngubani. Kuyinto enkulu efanele ifundwe ngamanye amazwe ukuthi umongameli welizwe kumele agcinwe ngaphansi komthetho, angaphuma ngaphansi komthetho, ajeziswe, asuswe esihlalweni. Ngabe ekwenze lokho esephuma landeliswe ngamacala njalo ukuze bafunde bonke abanye abalandela ngomva kwakhe ukuthi umthetho uyavusa uzavusa kungakhathalekile ukuthi ngubani ongena esihlalweni waphuma kuso leso sihlalo njalo.
Ubona idale leSenate limfumana elecala yini?
Okwamanje akubonakali kungenzeka ukuthi uTrump atholakale elecala ngokuba ukuze kwenzeke lokho kuzadingeka i2/3 majority. Ukuze i2/3 majority itholakale kuzadingeka 17 ama-Republican senators ukuthi avumelane lama-Democrats ukuthi uTrump bamthole elecala njengokwetheswa kwakhe icala i-House of Representatives. Kodwa-ke ukusebenza kwe-impeachment process ayisiyo mthetho kuphela kule politiki njalo. Ngakho-ke amaqembu omabili azabe ekhuluma lama Americans bekhulumela u2022 bekhulumela u2024 besenzela ukuthi bathandwe ngabantu babonakale beyiba bavikela lokho okuthandwa ngabantu. Lama Republicans azabe ekhuluma kakhulu lama supporters ka Trump ukuthi abavotele ngo2022 abavotele ngo2024. Ama Democrats azabe kufuna ukukhuthaza ababo ukuthi baphume ngobunengi baye bavotela ngo2022 babavotele ngo2024. Yikho kunye okuzabe kusenzakala ngaphandle komthetho nje kuphela.
Abebandla lakhe lama Republicans bamalaye uTrump lanxa nje kusobala ukuthi nguye owatshotshozela udlakela olwenzakala edaleni lephalamende. Ungathini ngalokho?
UTrump uyesabeka kakhulu ku-Republican Party ngendlela eyisimangaliso ngokuba ubonakale eseyisithixo ndlela thizeni elabalandela abanengi ababadingayo laba abasafuna ukuqhubeka bese parliament eMelika. Ngakho-ke usakhonzwa lamanje kuza ngokuya kwesikhathi engasekho enyuzini mhlambe i-power yakhe ku-Republican Party iye iphela, amandla akhe ku-Republican Party aye elokhu ephela. Okwamanje usesabeka. Yebo, kambe bakhona abanye abangalandaba lalokho abakwazi ukuthi endaweni zabo even uTrump lama-supporters akhe bengafuna ukuthi babuyiselwe bazabuyela, kodwa abaningi bayamesaba kakhulu.
Umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Sizigqibeke ngokukhangela ebezihamba phambili. UZulu uthukuthele ngokukhuphuka kwentengo yezinto ezigoqela impuphu lamafutha okupheka. Impumela yemihloliso kaGrade 7 izaqala namuhla ukutholakala ezikolo ngesikhathi iningi likhuza umhlola ngokwehla kwenani labapasileyo. Kubhubhe abalitshumi nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abangamatshumi ayisithupha lanhlanu belo mkhuhlane lo. kwanele mtwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30 olivalelisayo ngontungameli Nkomo.